inengi labantu lokho lingenelisi ukuthola imali emabhanga bona apha ikhulu lamadola kuphela kuthi le mali kamakhale khukhwini e-Echo Cash ayisebenzi kahle osekuthiye inengi labantu lisebunzimeni usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi
ukuthilela kwemali emabhanga hhayi ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse akula mali enelisa ukutholwa ngabantu abantu lokho bephiwa ama-100 abanye baphiwa ama-$50 ngelanga into ezimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathi ethi useprint imali entsha wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga but kodwa konokho kakusenzakali into ezimangalisayo njengabantu bezimbabwe kubobhizinisi basezimbabwe ileyi imali siyibone sigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki so kusitshengisa ukuthi ayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni bayahluleka ukuyicontrola
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana lo Sibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-Echo Cash
indaba yokuwa kwe-Echo Cash isiphambanisa kakhulu abantu abasebenza ema-markets ama-vendors ama-traders ngoba yiyo indlela abebethengisa ngayo ufumanisele ukuthi akula cash abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini ngemva kokuwa kwe-Echo Cash-ke kusho ukuthi abantu bahlangana nodubo oluningi abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubhathela kumbe bathumeze kwabanye abantu abasebenza labo siyakwazi ukuthi abantu sebesuka-ke sebesiyathenga imali Black market ubosiphathelene i-cash ama-premiums abo 60%.
Umnumzana Thomas Sithole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-Echo Cash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima
ukusilela kwemali amabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha kodwa nosuku kasiwubone njalo sibona amalayini la alokhu siya esamade ngamandla abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga kodwa babelokudana okukhulu bethole ukuthi hhayi kulokhu kufana njela izolo okwe-Echo Cash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo ibhizinisi bebesebenzisa yona kakhulu i-Echo Cash njalo lokubhadalana iindleko zabo eziningi ezansuku zonke nje bese bethembele yona i-Echo Cash njengoba sesithiwa ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali pho-ke ke ukungahambi kuhle kwe-Echo Cash lokhu kudistebe kakhulu inhlelo zabantu eziningi bathe bezama ukuthi beyisebenzise lalapho sokuthiwa khona isibuyile back i-Echo Cash badlela izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi abanye kabasafundi lokuyisebenzisa le-Echo Cash basenkingeni enkulu kakhulu
ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 emabhanga njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lobulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle osekuthiye uZulu esedlelwe imali kuthi kwabanye uhlelo lwe-Echo Cash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.